Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP leneliswa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament, yona le imali ye 1000 US dollar kumbe 20,000 rand, lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla lesi lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elithumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvoti asuzingekile, asuzingekile noma ungaba yobunzima kuvoti asuzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho? Njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezezimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iyaqala uku-announce izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenge ecourt, icourt ya ruler in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafakwe aphezulu kakhulu ngaluye cutshungu lephalamende. Ithe ingena ke ephalamende under this portfolio committee yekhangelane ngama elections, kwatholakala ukuthi icommittee leyi labantu abangu 5, 3 abezana uPF, 2 abe CCC. Kwenzakala ke ukuthi abezana uPF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama 1000 US dollar lawa which is equivalent to 20,000 rands lama 20,000 presidentially ondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye reading esiyenziwe izanu PF. How can three people decide for amanye ama parties ngitsho angekho lasephalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi izanu PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izayikhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala abantu abanjengathi abazukwenelisa, kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka siya kuyaphela izanu PF le Triple C banikane ama 40,000 US dollars abakuthi ngamaloni eParliamente esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kuthi ukuthi vele ngakwelinye icele babeziprepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izanu ikiyamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama-resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basebenze ubugwelegwele bokuqila ama-elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engizakhontesta ngimi khona either ku-council loba ku-member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisi ukuthi ngingene ku-member of parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbi 20,000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke womthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i-political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground kumthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayilile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sizwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujisela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zulu
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kuthi emapoliseni sidinga lokho vele into yothiwa ngamarali asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma ngabantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathibeleland North. Kusenjalo iningi lamaxhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zenduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lo nyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasuze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uEzra Chisasibanda uStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asisakwazi ukuthi mayizithini. Sizo sicabanga ukuthi ukuzihlalela nje kule ungayizihlupha ngokuyela iningi. Kuyavota akungcunguyekela kuphela. Kale babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampi. Nisibikampena futhi sizivavotile. Mina sengidiniwe nje. Sengikati.
Ugogo Ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka.
Khulumi iqiniso kuhle mntana.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uthi wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti usoza kulwa nabantu esesitshaya ukuthi isayekela ngubude.
Umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla leZANU PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami ngisalivotela ilami lena eselagugayo. Izipra.
Izipra.
Ngagugile ngawo.
Izaphu.
Izaphu ngise.
Wasusiya na.
Hayi ngasengibuyela kuZANU ngoba yiye emphethele. Abantu bayisikila but balukunyunyutha ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamashumi amane lanhlanu 45. Udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka. Sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo ukuthi siyazimela ukuze ingathi khona lokho. Siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi. Ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi uvote azuzingekile. Azuzingekile noma ungaba lobunzima kuvote azuzingekile.
Bukanti uSporo Moyo webhekeni uzwe into kwamagama ngesibo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Sifuliphume. Ngekhathi zisithi asisebenzi ngoba yale bondi bathi bondi abasalifuni. No job, no what. So sifunani khonapha. Akuntsheli into esifuna khonapha kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethu avala asisebenzi. Azange sithiwe ama-benefit ethu kodwa avale amakhiwata amane ecela imalini kungumkhabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Wata oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Akazi ukuthi ngaze ntshihle kwesikhathi ekumele akhona abaveke kube yinto eyi-one fane.
Singavele abathi besakhulayo vele i-society vele yazi sizalelele enkangala thina ngomsebenzi wakulo uhambe emsebenzini awutholi.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitha edwetshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla leZANU PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem abantu bakhala but then well akula nto abangayenza ngaze bakhale but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe
ngimela studio 7 ngapha intaba zinduna igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
nkulu. Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lelo daba lokuthi umphathi ntambo zokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba sifosa ukuya ema meetingini kuma rally wezanu may meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo china siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sitadi ngokudla sisiya eSouth Africa sijump Limpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besifosa ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana nase South Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abaka Studio 7 njani lo khuluma lana umandla wakwaShabangu kuzo letsholothe jiji lobaba lwezanu lethi mgwaqo yalunga silungiswa ngapha umgwaqo ilungiswa ngapha imigwaqo imoto zethu zifike ile nxa yale mgwaqo yabo labathi mgwaqile umgwaqo lokhu yagcina ngasimithi uthi ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho kweze akuna nto enziwa umnango wakho umnango wakho aliphumi ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo ubona abathi balwele ilizwe baphume akula nto ilizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe sokungathi kuthiwa kusemahlangeni abathi emahlangeni kunjani awungasela lutho ungasakukhanya lutho lokuthi umbekwa kwaba la mabele inkomo sezinyathele zanyathela yinto eyenziwa izalo izalo kayiphume basi nezano basi ngezano kunizalo kunanto abatsha thina awuzalwa umntanami la uthi basi ngezano ati basi ngezano mntanami
Studio 7 Studio 7 otungamili bonke abasithathele uhlelo kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangako isisenza ingxabangqoza into ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni uyeharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi ngozosikhulula egehena hayi mani lokhu sisegehena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehena ngawo susibisela futhi egehena triple C hayi mani triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple C loba nebheda limfake u-triple C ebhede njalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidle umfushwa awu kumbe sidle amaqanda sike sitshintshe idayithi
siyabingelela lonke balaleli ba-studio 7 nani wonke wa-studio 7 ngelisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivotele ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivotele ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa laye ukuthi uyenzani naye nxa kungamehlula sizamkhupha sizameni mbonani zani TFC ehlulekile shuwa kunini yasikunini sisebenza laye lapho kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhona bangathembisa ukuthi bazasifaka intara asifukeni bantu abasha sihambeni siyovota sonkenini siyovota singasebenzisa ukubandlululana ukuthi amashona ngumandebela sihambeni siyovota sonkenini timu yeZimbabwe ukuze siyabonga
hayi siyabona okwenzakaleli izweni lakithi asali bantu be-studio 7 zindaba kodwa hayi kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-NRP labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizani pela yinto eselikhuluma ngawo and two alukazi ubona indebele lisiyakhampeni emashonali ngiyapho kuwakhuluma kuphela ku-studio 7 alikazi libone umuntu esindebeleni etshone ebuthalise amashoni emashonali ngoba kubona kuphi sinselazalwayo wakuwabona liphi ishonalitshona libuthanele umuntu esindebeleni wakuwabona bani osuke emathebeleni esiya khampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongasho ukuthi nango owatshona ebuthalise amashona siyabona lezithombe yonke lento le siyabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona ithiya amaphathi wethu abozaba amaphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma ufila ngawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuze ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni siyo sifuna ukuwazi kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshonalendle kuphela kasuka sizohlala si-anda amashona la ngoba manje malikhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba abantu babhizi ngani hayi zamani ndibhalansisani phela sike sizozaphu uvo lwabo sizwe i-MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tals awavuti sikhuluma kabi ngezano vele ngeke sikhulume kahle ngamasela lapo kuthe sikhulume kabi ngababulali lapo
ngiyalibingelela basakazani bonke abe-studio 7 olithinkamela inkomo konke nje ngibonge ithuba nayo ngiphile kodwa ngisanga sola ukuthi lonyaka uma kubhodwa kwasaka bam kola bekhiphe lezamkhiwe leyo hayi isikhathele kayide kuhlale emazweni ngaphandlela sesikhathele inkosi sesikhathele sola kuyenza into e-right lapho eyi mina ukuthi ngizangikhona kuhlale ngizovota kahle nje ngitoliza elinyiqembu elingasizana ezingikuzophathela iqembu elingasizana hhayi kungaba ngiphinde futhi kwasakazami ngithi kulaba bazovotela izami hhayi inkosi naye bavusise ngokukhanya ukuthi bavotele ukuthi sihlupheka sizesiwo kodwa umuntu ovotela izami ngempela sibe umuntu o-right kahle khanda hhayi ke nabantu abebecabange kada bantu kuyanjani la
sorbonani studio seven siyabonga indaba elisinika zona hlobo esithandekayo singathi ningabamba kanjalo kuze kube naphakathi siyabonga kakhulu ngokuzala ngothando lokumasanda
Studio 7 ngiyalibingelela ake lifunde lama message bantu phela kuningi ngifaka lingafundi ngilombuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele ma kuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnankagi wangikhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibone imigwaqo iy'moto zihambe endleleni uhambe ngani lo mnankagi wakhona bona baqa bejabulela umnankagi wabe roja umnankagwa behlupheka kangaka kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree hayi bo vukani kabantu baseplumtree ake livuke emaqandeni lingarojwa umnankagwa wayebuya namhlanje sekusiwa vota wayengabuyi imali ifa endlala inkomo ziphela endlala zingelalapha ezinyatha khona manje hayi bo vukani emaqandeni bantu baseplumtree vukani emaqandeni lingarojwa umnankagwa lo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulokutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olusabekayo kubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Bangodube.
Udubo lwaqala kuyo leyo ndawo yokubulawa komfana, kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlu osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlu. Yikho osekwenze ukuthi sibone ukuba lalomvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi, bavandalize izinto eziningi, ngenxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron, kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento, wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance, izizalwane zaseFrance ukuthi bathole idialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi, bayenelise ukuthi bakhulume, babe ne-dialogue lama-citizens e-France abakhala ngezinto ezikhona, njalo lezinto nje ezikhona ama-services akaphathwa ngendlela efaneleyo, izinto ezifana le-housing, ama-accommodation yabantu, abanye abantu abala ma-accommodation, abanye abantu i-sanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma-standards afanele ukuthi abe yiwo. Kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona, i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle, kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes, laba abantu abayibo bama-working class abayibo ababhadala ama-taxes abaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo. Yingakho sesibona kathesi sesiba lomvukela lo nje, ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo ababhadala i-tax eningi, laba abanothileyo ababhadali i-tax eningi. kodwa ke yibo abathola iservice engcono laba ababhadala ithekseni yibo asebe abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo buloko busiya bukhula bukhula ngokuphela ngokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo
siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kwelebhilitane
akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongumakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abakhondakthe ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kwitoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani elizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeni ilizwe leBritain libuyele futhi kwi-European Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababeke ukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo ayeBritain so ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela ukufika kuleli lizwe laseBritain kodwa ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemsebenzi kodwa ama-strikes siyabona ngoba nxa singakhangeli katshana kamuvana nje inyangeni ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abatshayela ezitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingaphi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu usasephansi ungakhujulwanga kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungise okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esibona eFrance.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Thank you.
sidlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu esigqibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.